Izulwanda ba lamhla ke sikhangela konoku kwenzakala ke kobulawayo. Siyakwazi ukuthi kulokuxoxozela sibili okunye okumangalisayo. Siboneleke umnumzana Christopher Dube umabhalana omkhulu uTown Kiat esuswa ke esikhundleni kumbe ngithi emiswa umsebenzi wokusikhatshana. Umnumzana Tinashe Kambarami yena wakade bambe isikhundla sika mayor. Umeya ke uthe sivela ke kwele South Africa wafika wathi hayi lokho akwenziwa kuhle. Siyabona njalo lebandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lathi uKambarami kazange ayenze kuhle. Kwasekusithi ke izakhamizi zenza umhlangano lapho ezakhuluma khona. Ngakhonoku zakhuluma okuningi kakhulu. Omunye silaye lapha ngubaba uPaul Themba Nyathi. Baba Nyathi, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gift.
Ye, so ke lapha nxa sikhangela baba Nyathi siyalubona udaba lolu lokuxoxozela okuthize. Umbono wakho mengapi?
Amakhansela la akhona kobulawayo kathesi, into yokuqala abangayizwisisiyo ukuthi idolobho lelashile labo. Yebo kambe bakhethwa kuma-constituencies, kuma-wards lapha bakhona, kodwa idolobha leli nelama-ratepayers afisa ukubana idolobho labo liphathwe ngokuhlonitshwa, bathole ama-services abawabhadalelayo. Gakho phakathi kwabantu ohlala kuleli dolobho olendaba lobudlwangudlwangu lobo esibubona usenziwa ngamakhansela angazwisisiyo ukubana kungani elapha akhona kathesi.
Singathi-ke sizwile abanye besithi amakhansela la kumele asuswe, kodwa-ke esikubonayo ukuthi bakhethwa phela. Kuyalungiswa njani udaba lolo?
Abantu ababakhethelanga ukuthi besuleke ukwenza umsebenzi abawukhethelwayo. Njalo nxa abantu besithi kabasuswe kungenxa yekuzonda okusebantwini, ukuthi abantu laba sebakhethela ukubana bagcine ukuhlonipheka kwedolobha, kodwa sebekwenza kathesi kuba lihlazo edolobheni. Nxa besethuleka ukukhangela imbali yedolobha leli, babe sebeziphatha ngendlela abaziphatha ngayo, uZulu wakobulawayo ulelungelo lokuthi kabasuke.
Pho bazasuka njani njengoba kukhanyazane kuyahlupha kangaka? Njalo nxa sikhangele sibili udaba lolu lungani phela sokungenele phela i-local government phakathi.
Kwenye indlela ziningi. Okokugcina ukuthi abantu njengoba kule commission lekhethweyo bazayitshelani i-commission kuyini abaza kuthi kwenziwe, njalo kuzamela okwenziwayo kube yilokhu okufiswa yizakhamizi zakobulawayo.
Singathi wena kodwa nxa sukhangele sibili baba Paul Themba Nyathi, siyakwazi ukuthi walwela ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sempi yenkululeko, kodwa-ke lina nxa selikhangele sibili ngokwenzakala kobulawayo, yikho la likufisa yini lisempini ukuthi into lezi yenzakale?
Uyabona Gift, into eqakathekileyo kuye wonke umuntu ongumuntu one okokuqala yikuhlonipha abantu ahlala labo, yikuzihlonipha yena, yikwazi njalo ukuthi ukuba ngumkhokheli yinto bani. Akula muntu owalelwa ilizwe leli ukuthi ligcine lilibi kangaka lingahlaleki, ikakhulu amadolobha okufanele thina esibhadala ama-rates sithole kuma-rates lawo inhlalakahle eyiyo esiyifisayo. Ukhansela othi umeya ehambe izolo ayekwenza inkalakatha yento ezadala ingxabangxoza efana lale, uzama ukungitshela ukuthi umeya esesekhona bebengaxoxi ngodaba lolu, balulungise basikele thina sonke abahlali khonapha. Nginje so anginandaba lo town clerk, angimazi, angilandaba lokumeka okungabe kusenzakala ngaphakathi. Engifuna ukuthi kwenziwe ukuthi ngitshelwe ukuthi kathi kuyini khona okwenzakalayo, hasho ukuthi bese mpongo ubona sokudalwa into edala ingxaba ngxoza lokungahlaleki kwedorobha. Mina kuyimi ratepayer.
Ye, sifakele ke awukugcina khonapho ke utsho lokuthi ubona ngazani kusiya phambilini kumele kwenziweni mafutshane sibili.
Okufanele kwenziwe, amakhansela angcolisa isimo sakobulawayo akufanelanga abe khona.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uPaul Themba Nyathi owalwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu. Sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa lapho esixoxa khona lezakhamizi ezijiyeneyo zakobulawayo. Tiyani indlebe lizizwele.